ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe, kodwa kwezinye indawo ezifana lakoBulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure kunokuthi kwenziwe ukhetho lwama-primaries. Isikhulumi sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Sweven Shiroza uthi kuneziqinti ezintathu ezingaphuthi ihlandla lakuqala kulandela uDlakela nokungaqhutshwa kahle kohlelo.
Namhla ngathi ekwenziwa ama-nomination akula muntu olethi i-application ama-nominations. Ama-wards asele i-ward 3, ward 9 Mpopoma, ward 17 ePhumula, loDlakela ward 9 lo-ward 17 obangela abantu ezandla abafike bangena endaweni lapho abantu ade beyenza ama-nominations. Ku-ward 3 amaphepha akaphelelanga, so yikho sokwenza ukuthi kube lesiphithiphithi namhlanje.
Uqhubekele phambili ethi kungamanga ukuba kube nenkethabetshabi nokuvalela abantu ababalisa uNkosazana Thokozani Khuphe nabanye ukuba bamele ibandla leli kukhetho oluzayo.
La manga aluhlaza Thoko, mandla amanga aluhlaza njengotshani. Into ekhona ukuthi wonke umuntu usebenza kuhle, ngananzelela umama uKhuphe ward 3 laphana ube ngumuntu osebenza yenza i-voter registration ebangene labanye. Udade udliwa ndawonye, usebenza kade wenziwa ndawonye. Ngibona ngani lokhu ngamanga asefakwe ebulenjini ukwenzela ukuthi uphasamise isihlelo se-CCC.
Ellen Shuri-Etenga obona ukuqhutshwa kokhetho kubandla leli uthi kube lokuxokozela kubandla leli ngesikhathi bedinga abazabamela lonyaka kukhetho oluzayo.
Thina njengebandla izolo ngolwesithathu singene ebantwini sibabuza ukuthi ngobani abacabangela ukuthi bazayenelisa ukubamela kuhle ephalamende, ekhansilini kumbe ukuba ngupresident. Uhlelo loluhambe kuhle kakhulu ngoba sifinyelele kuzigaba zonke ezelizwe, kumaprovinsi onke lamavillages onke lakumawodi onke elizweni. So okwamanje sisebenza le independent commission yethu ulomlandu okuthola lokhu okuphume khona ebantwini. Sibebona ukuthi bangaki abakhethiweyo ngabantu ukuthi bangabamela kuhle kukhetho lolo luzayo.
Uthi abenze lokhu ngabafuna ukuba kube nokuxabana kubandla le-CCC.
Loba nje ukhetho luhambe kuhle endaweni eziningi kakhulu elizweni, sike sabona kwezinye indawo lapha ade kungani ukuba lokudlaki lokwenzakala kokudlakela abantu lapha ade bebona ukuthi bekungani akuzwanani kuhle. Labanye kwezinye indawo kuthiwa batshayiwe khona, kodwa nxa sikhangelisisa sibona ukuthi lokho okwenzakeleyo yimisebenzi yabantu abangathandi ibandla le-CCC, abantu abangasibo bebandla njalo ngabantu abanye loba abanye ade bengabantu bethu esibabona ukuthi ngabantu abafuna ukungena kumbe ukukhetha kumbe bafuna kulabantu ababasekelayo ukuthi bekhethe. Thina njengebandla sisahluzisisa indaba zona lezi ezenzakeleyo. Esizakwenza yukuthi sizafaka izinqumo zokujezisa laba abantu ababetholakele besenze udlakela. Sikukhulumile, le independent commission izasinika ama-recommendations ukuthi abantu laba bejeziswe, kodwa nje hhayi balubu indawo zokwenzakale endaweni ezintutshwane kakhulu okokuthi akungeke kwayenza ukuthi i-process yethu yokukhetha ama-candidates ime.
Obona ngezokhetho ku-CCC koBulawayo uNkosikazi Helen Tsepiso Zivira uthi basebenze kuhle, namhlanje abantu baletha incwadi zabo zokubhalela izikhundla abakhethwe kizo.
Ilanga lesibili
Isiyashona ilanga ngobulawayo ibandla le-CCC belilokhe lingakaqedi ukukhetha abazalimela ukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi. Abanelise ukukhethwa namhlanje loba nje uhlelo lolu lusaqhubekela phambili ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uMakhuphe esigabeni se-Culture Park, umsekeli wesikhulumi sebandla uMnumzana Gift of Talos Ziva yena ozancintisa edinga ukuba lilunga lephalamende emele isigaba seBulawayo South, uMnumzana Melusi Nyathi okhethwe ukuba lilunga ledale le-Senate, uSeiso Moyo okhethwe ukuba lilunga lephalamende emele uBulawayo Central, uTsepiso Helen Zivira okhethwe ukuba lilunga le-Senate, loMnumzana Thinashe Kambarani okhangelele ukungena ku-Ward 3. Ngimele umsakazi we-Studio 7 iBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.